iningi lezimaphe kade likhonana ngentengo ehlawuliswa yiofisi yezimaphe uma udinga uncedo olufana lokuphiwa amaphepha ogwalo lokuhambisa ipassport ugcizelela amaphepha kanye lokuqiniseka ukuthi ugwalo lokushayela i-driver's license nyangempela kodwa ngemva kokubona inani labadinga uncedo ofisini leli sehla imbadalo edingakalayo isehlisiwe okwamukelwe liningi elithi selizaqala ukusebenzisa iofisi le eseHavron umthozi sibanda yena ungcome iofisi yezimbabwe esithi lokhu kuzabanceda ngoba inhlangothi zikahulumende weBotswana zisala ukubanikeza uncedo sithi kulokuphekwa kwamaphepha ikakhulu izithupha zemfundo liningi lezizalwane zakwamanye amazwe
ayi sithanda ukubuka i-embassy lapha ngoba sebehlisile intengo yokubhadalela amasevisi anjengokusetifya uhulumende weBotswana ubesemisile ukunceda abantu abavela kwamanye amazwe ngamasevisi afana lalawo so kuyinto enhle kakhulu njalo siyayibuka sithi baqhubekele phambili besinakekele
uSiphe Sihle Dube uthi besokufike kusibanga sokuthi abantu abaningi bayidinga uncedo ekhaya kulokuya ofisini yeZimbabwe kweleBotswana
enziwe yiZimbabwe embassy yancomeka kakhulu inhlawulo zabo beziphezulu kakhulu ungakhethelekile umbudinga ipassport kumbu uya photocopy nje iphepha bekungangcono ugade ubuyele ekhaya uye kwenza lezo zinto intengo yangkhona ibiza abangcono kulokuthi uye kibu siyacela lolo ncedo siyabona
kukanti uJafet Moyo uthi uhulumende weZimbabwe wayezama ukuthuthukisa isikhwama sakhe ngodinga imali ngendlela engacacanga
siyajabula kakhulu ngoba i-embassy sama prizes abantu ba respond ngokungayi ngoba i-government was trying to raise money ngabantu abavele bekhatshana behluphekile
umoyo uqhubeke esithi inyathela elithethwe nguhulumende weBotswana lokuthi angasizi laba abafuna uncedo lokufana lokugcizelela isithupha lamanye amaphepha aqakathekileyo liyezwakala ngoba ubuqilibo siyabuqhela
abajula badadizelela imvunye okwala kwamapolisa ukusetifya amaphepha ungaba into eqondileyo ngoba abantu sebebaningi ababuya ngapha ngaphandle kwezenxa yokuhlupheka abanye babuya lama certificates angekho emthethweni akaqondi
iBotswana ithi ithethele linyathela ngoba kule ningi elivela kwamanye amazwe eselivame ukudinga imisebenzi lisebenzisa izithupha zokuzibazela ngakho omunye lamunye kumele ayeofisini emele ilizwe lakhe eBotswana ukuze athole uncedo lokhu kodwa uhambi kahle labo abasekudeni khatshani lesigodlo iHavron njalo besekudeni leZimbabwe ngoba behamba imango emide besiyadinga uncedo ngingumathini ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngisabona kule Botswana.